So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lami ke ngithathe leli thuba ngibonge uTanono Kawande obesiphake indaba ngolimi lwesishona. Lingani vuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku-3 lwezi 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso yeZimbabwe Human Rights NGO Forum ithi kusukela ngozibandlela lonyaka kusiya kunyanga esanda kwedlula kube lezehlakalo zokwephulwa kwamalungelo oluntu eziningi.
Udlame lwemdakela sibukela phambili ke kusenziwa libandla lezanupf abantu betshaywa, abantu bethunjwa, belinyazwa, behlalela ukwenza imihlangano lokhuyalokhuyana kadanisa kakhulu.
Kodwa abebandla lezanupf bathi lawa ngamanga nje kuphela agcona ibandla lezanupf.
Nabantu nje nkomo abasebefuna ukuthi ngesikhathi ethu silambe ikhetho babe ngabantu abangcolisa ibandla lezanupf, bengcolisa uhulumende wezanupf okwenzela ukuthi kubancedise ekhethweni lolo lubuyayo.
Inhlanganiso ezizimeleyo zithi izehlakalo zodlakela elizweni ngesikhathi sokhetho lwama-by-elections kumaviki edluleyo zibangele ukuthi umsebenzi wazo wokukhuthaza abantu ukuthi bebhalisele ukuvota ube lukhuni.
Okwakhathesi kuhlupho olukhona ukuthi i-voter registration le iyenziwa kuma-district offices, lama-provincial offices kayisekho duze lasebantwini.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Inhlanganiso yeZimbabwe Human Rights NGO Forum ithi kusukela ngozibandlela lonyaka kusiya kunyanga esanda kwedlula kube lezehlakalo zokwephulwa kwamalungelo oluntu ezizinkulungwane phose ezimbili 1901 ezigoqela udlakela oluphathelane lokhetho. Kugwalo olwethulwe izolo, linhlanganiso ithi lanxa kulezehlakalo ezithinta ibandla eliphikisayo LACCC, ibandla lezanupf yilo elidala udlakela olunengi. Linhlanganiso ithi njalo ibandla elibusayo yilo eladala udlakela olwenzakale einsiza lasematobo phambilini kokhetho lwama-by-elections olwenziwe ngenyanga edluleyo. Iyengeze yathi udlakela lolu soludlondlobala ngoba sokulungiselelwa ukhetho lomnyaka ozayo. Linhlanganiso isole njalo amapholisa isithi abopha amalunga e-CCC kuphela echiya awebandla lezanupf nxa kuthe kwaba lodlakela. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lo-councillor we-CCC koBulawayo uMnumzana Edwin Ndlovu.
Udlame lwemdakela sibukela phambili ke kusenziwa libandla lezanupf abantu betshaywa, abantu bethunjwa, belinyazwa, behlalela ukwenza imihlangano lokhuyalokhuyana kadanisa kakhulu. Njengebandla le-Citizens Coalition for Change kukhanya ke yithi ke esiye udlame lolu lwenziwa ke kumalunga ebandla lethu awe-CCC kakhulu. Kuyasengisela obala ukuthi uhulumende wezanupf wekamengagwa bayelesaba kakhulu ibandla le-Citizens Coalition for Change ngoba ebona ukuthi yilo elizanqoba ukhetho lomnyaka ozayo. Yikho-ke sezama-ke ukuthi ayinqabele-ke ukunqoba kwaleli bandla ngokuthi abantu bethusele bachaywe emakhaya. Yikho isikali sibeke izame ukwethusela abantu abanye bechaywa, abanye bevalelwa, bengahanjiswa enkantolo. Ngikuzama ukuhlukuluzela kwethusele ukuthi abantu abasekela lelo bandla, labantu abafuna ukuvotela lelo bandla besabe bekhatshana ukuze besinqoba-ke ngendlela-ke yobugwelegwele bona lokho.
Kulokwesabela ukuthi ukhetho lusondela nje, udlakela lalo luzadlondlobala kanye lokwephulwa kwamalungelo oluntu, kukhona yini elingakwenza kumbe elizakwenza njengebandla eliphikisayo?
kwande liphikisayo okwenzakalayo kuyasidanisa kakhulu yikho siyatshaya ukhwelo emazweni ke akhelane lawo siyatshaya ukhwelo kwi-SADC siyatshaya ukhwelo kwi-AU siyatshaya ukhwelo kwi-international community ukuthi ibone okwenzakalayo ezimbabwe ingene okwenzakala ezimbabwe kumise kungaqhubekeli phambili kusenzakala njalo sifuna ukuthi-ke abazokhaselayo ukhetho abavela kwamanye amazwe bavunyelwe babuye nje bakhululeke kusasele inyanga funa ezidlula isithupha lolo khetho lwakenziwa isasika njalo kusadlula njalo inyanga ezisithupha lolo khetho selenziwe lokho kuzayenza ukuthi-ke babone konke okuyabe kusenzakala elizweni hatshi ukuthi kuthiwe ukhetho belukhululekile kodwa abantu lihlukunyezwa lichabe bocha ibandala isizwe coalition for change lingavunyelwe ukuthi likhankase kuyinto-ke embi kakhulu esenzisela ukuthi-ke akulalungele luntu elizweni lezimbabwe.
Lo-ke ngumnumzana Edwin Ndlovu, ukhansila webandla le-CCC koBulawayo. Untungamile uphinde njalo waxoxa lelunga lezanu-PF umnumzana Believe Gawule, yena othi ibandla le-CCC yilo elilodlakela hatshi elezanu-PF.
Angivumelani nabo labo bantu ngeripoti yabo lethi kube nodlame ngesikhathi besebasizalayo kuyikuthi engikubonayo imisebenzi lenkomo sikhangele ukuthi iqhutshwa ngobani ngabantu nje nkomo abasebefuna ukuthi ngesikhathi bethu kulanda ukhetho babe ngabantu abangcolisa ibandla lezanu-p f bengcolisa uhulumende wezanu-p f okwenzela ukuthi kubancedise ekhethweni lolo olubuyayo konke dlame nkomo hhayi eqinisweni lonke ngesikhathi lesi esikiso lesi ku-new dispensation kathesi lapha udlame nkomo silubone ngesikhathi esedlula ku-second republic lapha udlame kalukho nkomo udlame abantu bazenzela okungokwabo yikho ubona abantu laba nkomo kathe sebesenzani sebesithi nabantu so babe nento abafuna ukusondelela yena ukuze baqinise indaba yabo yamasantshini bamele beyisapoti indaba yamasantshini ngoba kathesi bazokukula kwabantu ekuningi amazwe afrika ethasa kumangalisayo abantu beqala endaweni yokuthi amasantshini zawafuki beleso indawo yokuqatha so kunokuyinto okunjako nokokubuyayo kuyabancedisa ukuthi bathi babambelele ukuthi ama-sanctions ba-anele kube bebambelele kiwo akunalokho kuphela akusekuqiniswe lokhu ngoma
kodwa insiza lasematobo bagawule sibone kusiba lodlakela sabona amalunga ephalamende afana lo nkosikazi Jasmine Tofa belimala belaliswa lasezibhedlela
ukhona nkomo ngike ngathi emalangeni adlulayo sisilandelela iindaba zenezendayo sikhangela sikathi kuyini silokwenzakalayo uzathela ukuthi nkomo amaripoti aphumayo phansi ku-ground khona ngale azathela ukuthi abantu abanye abathile babeprovoka abanye abantu kwadaluka imisimisindo enjengayenaleyo abapheshayo imisindo kunabanye abathile bahamba bepesha imisindo kweziyindawo wazi nkomo silako umangali khonoko ukuthi bona abantu basisisiwona babedlama olumangalisayo bona abantu ungakhangela into abayenza ngalo umagubhe ngesikhathi kube kuthwambulayo yilo dlama bahamba kwese sikhathi bayahamba besenza bayaprovoka abantu kwesikhathi ngomunye ekhuluma webhinga lana kuyena sibalindele labo bantu bafuna ukuthi nibube ngasicabekalo kuyo sibalindele sibalindele ungakuthi uma ulungiselela ibhayele kusuthi ulindele abantu ukuthi bengayenza so uzayenza so ngibona kanayisikho lokhu abantu ku-second republic lapho abantu bakhululekile kube kuthula yonke into abantu bazidankasela kuhle kodwa nkomo abantu ngabantu.
Lo-ke ngumnumzana Believe Gawule, ilunga lebandla lezanu-PF obexoxa ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Lokhe sikudaba lunye, inhlanganiso ezizimeleyo zithi izehlakalo zodlakela elizweni ngesikhathi sokhetho lwama-by-elections kumaviki asanda kwedlula zibangele ukuthi umsebenzi wabo wokukhuthaza abantu ukuthi bebhalisele ukuvota ube lukhuni ngoba abanye besithi uhlelo lolu aluguquli impilo zabo. Umnumzana Nkosikhona DVD isikhulumeli somanyano we-Ekhaya Vote 2023 uthi lanxa bekhuthaza abantu ukuthi bebhalisele ukuvota izehlakalo zodlakela e-insiza lematobo imbiko yokuqilibezela kukhetho kanye lokuxotshwa umsebenzi kwamakhansila ebhinga kubangele ukuthi abanye babe madolonzima ukuphatheka kulolu hlelo. umnumzana Dibidi utshele uSthandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi baqoqa imidlalo ehlukeneyo ezigabeni lapho iziphathamandla zeCommission yeZEC ezibhalisela khona abantu abafuna ukuvota.
Yonke siqhubekela phambili ngomsebenzi wethu okuncedisa lokukhuthaza abantu ukuthi babhalise kuvote emat-north, mat-south lakobulawayo. Kodwa abantu bamadolo nzima, ngoba kulezinto eziningi ezenzakalayo kwezimpangazwe, sesibone ukuthi eBinga lapho njalo esisebenza khona kwa-recallwa ama-councillors angu-6, so kutsho ukuthi kuzavotwa kutsha khona ngale. Kwenza ukuthi abantu badinwe manje. Ngapha thina sikhuluma ngokubhalisa ukuvota, ngapha sokumele ukuthi bevote kuma-by-elections agcwele ubudlwangudlwangu. Sikubonile emadobo lasensiza sesikhangela futhi ukuthi khathesi sesizaba lamanye ama-by-elections futhi kubobhinga ngapha konkhana kulusinika kwenza umsebenzi wethu benzima ngoba abantu bale mbuzo ebuningi abaloku besibuza yona ukuthi singavota basuze becotshwe na. So kumele labo abakwezombangazi ukuthi balungisise izindaba zabo ngendlela ezingcono. Ayikhona lokho ukuthi abantu babecotshwa njalo nje abantu bebuyela besiyavota mchokotsho becele asazwisise ukuthi kanti ukuvota kwakhona kuvota kangaki ku-5 years zona lezi zabe zikhona konkana kuyenza umsebenzi wethu benzima kakhulu se lathi nje ekhaya vote sifisa ukuthi ngabe bezombangazi bakuhlolisisa lokho. Ngiyakwazi ukuthi ku-constitution yethu eZimbabwe kodwa sifisa ukuthi ngabe kuyakhangelisiswa ngelihlo elingcono kwezombangazi ngoba konkana kwenza ukuthi abantu badinwe ekuphathekeni enhlelweni ezinjengalezi.
Abanye babekhala ngokuswela incwadi ezeneleyo zokuthi bebhalisele kathe sihlupho lolu solunjani kumbe sokulezinye njalo incwadi ezehlukene kulaqala ezenqabela ukuthi abantu bebhalise ngobuningi ba.
Okwakhathe sikhlupho lukhona ukuthi i-voter registration lay iyenziwa kuma district offices lama provincial offices eze kayisekho duze la sebantwini. So umsebulando sesilawo thina la nje ekhaya vote ukuthi sidinge ama resources ukuthi sincedise abantu ukuthi befinyelela kuma district offices ona lawo lama provincial offices babhalise ukuvota. Yikho sokuqathekile kathesi ngoba nxa ama-ofisi sekuma-district offices sokulenkhamba eziningi kuphinde kube le ndleko eziningi ukuthi umuntu azafinyelele endaweni yokuthi abhalise ukuvota. Njalo i-registrar's office ibibhizi matasatasa ngendaba yama-ID. Abantu abatsha abaningi abale 16 years bathethe ama-IDs amaningi. So laba abasebele 18 years yibo abangakwanisa ukubhalisa ukuvota. Njalo lokho esibakhuthaza ukuthi sixoxisane labo lathi lapho esiyabe sikwanisa khona sixoxisana le-ZEC ikakhulu besike sayenza ama-soccer tournament kubogwanda lapha labo Lupane sa invite ze kuthi buye lapha abantu abasha badlala khona i-netball lebhora ukuthi izobabhalisa ukuvota bekhona lapho. Kuyasincedisa kakhulu kodwa ukuthi sifinyelele indawo zonke kuba nzima ngoba i-ZEC akusizi kakhulu ukuthi siyekhuthaza abantu kodwa i-ZEC yona ingekho itholakala emadokofisini akuma-district ama-district lama-provinces kuphela ngoba basemakhaya yibe sibona ingani yikho lapho lathi singancedisa kakhulu ngoba indawo zakhona zikhatshana nalapho abantu abangabhalisa khona. Kuyaso kumele ugade ibhasi ugcine ungasalala ngekhaya sulala khombe e-district e-town khona lapho e-district uphinde ubuyele njalo kusasa. So esikufisa esikukhangeleleyo khathesi ngo-November kusiya ku-February ukuthi sibe simatasatasa sisebenze emakhaya lama-ZEC officials akhona ukuthi sibe siyenza ama-events kumbe singathi ngama-tournaments kumbe ama-programa angaletha abantu abatsha bebuye ngobuningi babo. Khathesi i-ZEC iyenza ama-processes abaningi kakhulu anti liyabona kulama-by-election kule dim limitation exercise ke saxoxisana la i-ZEC njalo sikhangele ukuthi by December next month bebesinika ukuthi ingcwele yama-constituencies simi njani abezompangazo labo bayakhampeyina kulama-by-elections. So sesibona ukuthi kuyona khathesi ihlupho sesisiba lalo nje ekhaya vote ukuthi kule information overload kumele ukuthi sixoxe ngokuthi kule by-election sikhuthaza abantu ukuthi bahambe bevota. Sikhuthaza abantu njalo sifundise ukuthi i-delimitation kutshoni kebe kuhamba njani sokuthweni. Kuba lezi zinto eziningi ezenzakalayo kuma-community kodwa thina sikufisa esigxila kikho yi-register to vote njalo yokuthi uhambe ngelanga lokuyavota uyevota.
Lo-ke ngumnumzana Nkosikhona Dibidi, isikhulumeli somanyano wenhlanganiso ethiwa Ekhaya Vote 2023, obexoxa ecingweni loSthandekile Mhlanga weStudio 7 ekobulawayo. Inhlanganiso ezizimeleyo zithi zikhathazekile ngokudlwengulwa kwabantwana eziqintini zecholocho lebulilima esigabeni seMathepeleland. Zithi okudanisayo ukuthi abantwana abaningi babhinywa izihlobo. Intatheli zindaba yestudio 7 uEzra Chisa Sibanda usethulela lolu daba ngokugcweleyo esecholocho.
Istudio 7 ithekele ezinye izigaba zetsholotsho lebulelima okulabantwana beleminyaka engaphansi kwethumelane 14 abendileyo. Abanye babo abadlengulwa izihlobo sebengabantwana. Lokhu sokwenza osakhulayo unkosazana Nasimelo inkosi Mhlanga ukuthi abumbe inhlanganiso ayibizwa ngokuthi Orphans Friend and Community Development Trust. Inhlanganiso le igcina abantwana abadlengulwayo labanye abazintandane. Mamhlanga ogcina abantwana abangamakhulu amabili 200 ukhuluma ngokudabuka kwakhe inhliziyo okwenza wasungula inhlanganiso le. Uthi wathola umntwana oleminyaka elithumi lambili 12 years esemendweni wahlukwezwa kuhlungu obumangalisayo.
Ngathi ngifika ngathola umntwana wayemncane, she was very kind, ngiyewanzisa ukuthi ngiwanza kanti organization nale. Ngathola umntwana wayemncane eseyendisiwe njalo ukuyenzisa kwangikhona wayeyendiswe kusibare wakhe indoda ka-anti wakhe. U-anti wakhe wayebile umkhuhlane yona loyo ebizwa i-HIV. She was tiny, wayemncane lokhu akuzwisa ubuhlungu but ngazibuza ukuthi athi ngivele ngizamncedisa njani. Ngazibuhlungu kakhulu, ngaba angry kakhulu ukuthi ngazonda ngazondela i-community yonke.
Kule nhlanganiso Mamhlanga uthi asathathi intandane zodwa ngoba baningi kakhulu abantwana abangamankazana labafana abahlukunyezwa ihlobo.
Abantwana bonke asebethi iqhubekele phambili ngezifundo zabo. So emhlubulweni wakithi khona ngapha etsholotsho laseplumtree kungananzelela abantwana abaningi bayadropha out ethen early age belabo-8 years 9 years baqedile 7 years basaqhubekeli phambili ngezifundo zakhe sesehlala phansi nxa yenkazana ebeyazithwala kumbuseyenda.
Iningi labantwana abagcina inhlanganiso le bahlulukele kwamagama ngokwabehlelayo empilweni. Abanye babo babhinywa izihlobo. Umamhlanga uthi uzama nsuku zonke ukubathoba inhliziyo zabo ukuthi ziphole bakhangele ikusasa yabo.
Bajayele ukungibiza bethi mama, bathi mama mina nga-abhizwa ngahlukunyezwa nguzibani yozibani bakukhalela ezinyembe zezinzima khona la ungababiza ihlaye labo phansi la izinto abakutshela zona ziyesabeka and uthole ukuthi kuyabe ngama-close relatives kuyabe kunzima ukuthi indaba ezinjalo and ukuthi uthole ukuthi zanyathelwa kuma-families zanyathelwa umntwana wahamba wayaripota wakhuluma kugugumbo wakhuluma kumalume ukuthi uzibani sembambile nguzibani uyasingenela ebusuku kwabuya kwakhuluma into yangikhona abadala engcande babhadalisana bona bodwa khona ngale makhaya.
Esibhedlela seyobulawayo United Hospitals kobulawayo kulo mntwana oleminyaka esishiyagalombili 8 years ozithweleyo. Lo mntwana wakubikwa ukuthi wamithiswa nguyise njalo amadokotela athi asevalweni ukuthi uzabeletha kuhle yini njalo adideka ingqondo ukuthi bamncede njani. Umntwana lo uvela kulesi sigaba njalo ube indaba ebifihliwe izihlobo. Mamhlanga uyamazi lo mntwana.
Indaba ezabe zinyathele kucommunity zanyathela because umntwana lana sokuvelile kuyindaba kwakhe wahamba umama ngikhona lobaba ngikhona babe siye ezinyangeni kakho ngikhona umntana ethu loyiwe ngabantu isisi sakhe siyakhukhumala onto udiscover ukuthi uma yafika esibhedlela amanesi sothi hhayi no kulo muntu phakathi lapho esiswini and umuntu okhulelisa umntwana sokumele ukuthi abe brought into what account but indaba ngikhona ukuthi sithole ukuthi isekhaya and ma isekhaya ibanjwa njani indaba enjani umntana lo uzamzala phela umntana azamzala umntana wesihlobo sakhe.
Ukhansela kaWard 18 ebulalima umnumzana Land Ndebele uthi zakhamizi kumele zikhulume ngenxa zibona abantwana abahlukunyezwayo ezigabeni zabo.
Siyacela ukuthi bantu bakithi asihloniphaneni, sihloniphe abantwana nxa kulento enjalo siye emapoliseni kumbe ebantwini abaseduzane ukuba basize balamule into le ingaqhubeki ngesigaba sakithi.
Unkosazana Mrs. Sibanda usebenzela uzulu esigabeni sebulalima uthi abantwana abaningi babhinywa izihlobo.
Ngesikhathi esiningi abantwana laba aba-abhuzwa ngabantu nje uyathola ukuthi babhinywa ngabantu abangabazali babo abantu ababagcinileyo emakhaya and kubuhlungu kangaka mina ngokubona kwami ama-perpetrators wonke amele angene entolongweni athole isijeziso ukuze kungabi le cycle ye-perpetrator.
Amapolisa alile ukukhuluma le-Studio 7 ngokuthi sokokotshwa na ubaba womntwana lokuthi bangaka abantwana ababhinywayo eZimbabwe. Imela Studio 7 ebulalima igama lami u-Ezra Chisa Sibanda.
Siyabonga Chisa. Okwamanje ke kesizwe imbono yenu lina balaleli bethu.
Lo ngumsakazo weStudio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma eVoice of America eseWashington DC.
Bivuka njani balali be Studio 7 ngivuswa ngihlanhla amahlanga seBotswana eFrancis Town ekhaya eLupane esigabeni semalungu lapho ngizalwa khona mvusi mama uNanhlanhla mvuse lo malume uPaul Ngwenya uJabulani Ngwenya inkomo RJ usathuyani ndevula laphana ngithithina hapi Botswana izulu liyana liyana kakhulu okumangalisayo hapa ekhaya kunjani seqalile ukuna yini selithele inkubo emasimini selibile yini ihlanyele injalo ukudula ngakho kanti yathi siyabuya kuzolincedisa ukulima ngiyabonga emuhlanje osoguweni olapha eButswana Francis Town amen
sanibonani basakazi beTJ7 unkabi indolela ikhulumana okhulumayo ngicela uPaula ngendaba yeground le ugovernment waseZimbabwe noma ngithi umengameli weZANU-PF oyileader onguye ophethe iZimbabwe kumanje
Studio 7 ngiyalibingelela abasakazi bonke engasweze ngiziqambe igama ngokungena hla iyafunda voice call ngiyaweza amadoda akhuluma ukuthi bambaneni yebo singabamba yebo siyenzeni siphusisisa kodwa silaye nxa ngabe kubotshwa ubaba wena mntwana uyabulamandla anganayo ukuthi bekufika cacha ukuthi vele phathe busa ekhaya angeke inikeze iphusisi manje njengoba sabona kuthi so into engayithi ukuthi namhlanje umongameli waseZimbabwe uzazivume sone ground ngenxa yokuthi usibandilisho bakho wafika kwenda miyakithi esitshela ukuthi kukhulumile mnanga ukuthi kavumi so angisho ukuthi iCCC angiboni ngene mbuso lokho kuyacaca ukuthi iCCC ayiyabo Richard lamba mabethu eSouth Africa bona imali okuyenzakala ekhaya kwecaca ukuthi vele iZANU-PF akula party ngay support iCCC ngamandla wonke kodwa hayi angiboni siyanga wamanje sikhuluma nje ukukhala base nje bayalukunikeza amabili kuyachaza hayi ngeke siyange iCCC phone
injani Studio 7 Studio 7 ogawule bengakhuluma injalo lo Joseph Ajuba bayakujana nasithwelezi babo emathebeleni ndawo bayakwazi emathebeleni ithwelezi bemadrobheni emakhaya bayakhuluma injalo abadala laba bayakhumasalo bazoselulapo ngoba athe ilizwe liright emathebeleni abantu badubeka abantu abasebenzi ngabe emalokithini yebonto abantu badubeka nje hambe kwalokithini ngabo 10 abantu babehlezi emathini mhambe ngabo 5 ngabo abantu babehlezi njani abantu bathwelezi ithwelezi emadrobheni emadrobheni apho nxa ogawule lo Joseph Ajuba besithi ilizwe linje linje liright kwigawulekele khona abantu bechurch badubeka abalandlala yalanje churuch bese churuch izolo abantu bechurch abalakudla ngitsho bathethi kathi ugawule bathi ugawule yasigumanela sikwazi ugawule ngumuntu onjani gawule ukuxolela abantu bakini gawule xolela abantu gawule abantu sebediniwe ngayo gawule akuxolele abantu gawule gawule xolela abantu yekela ukukhumela abantu amanga zikhulumelela kwiside word yekela ukukhumela abantu ematopo laba lacha abantu vela selithandi nematopo asilithandi therefore sizalivotela ukuthi sasichaya let's say to say
Studio 7 basakazi abahle siyalibingelela lonke hayi asibambaneni bakihlobo ngiyalibingelela lonke indawo zonke nanyengudaniel nxumalo engulumayo ngwelupaka wathi elupani sithi inguquko ayiye phambi asintsheni ngiyalibingelela lonke basekeli betriples indawo zonke ngingumsekeli wesimayouth kakhulu Studio 7 cela lisithumezele izindaba njengenjwayelo ngiyalibingelela lonke sakazi
amavuko ngoku siyabonga inhlelo ezakhayo ukufihlekile kuyawulwa yezwa siyabonga siyababaza awey thandathandi ePotswana ukhona ndebeli ngiyabonga mkhulu wami ngiyabonga kanjani kodwa lapho komalaba olieda kwalapha ku ward 99 impane angiyithandi kanjivali ngale kwezi ngathi ngaphetsha kwezilwane awungwenya lithandi thandi wabantu laphilani sibabazi kimsebenzi liyenza nika iqiniso lenu moveni ngwenya
linjani studio linjani njalo nge 7 abasakazayo okay le mina ngikwazi ukuthi ngembona imbono yami ngifaka ingabalwa tencise la blocker angazi ngicela ukubuza ukuthi liyayizwa liyangizwa yini inxa ngiluma ku phone yami ye wrong ukwenzela ukwazi lami ukukhuluma kuse hayi mina ngoyesicc angisiwe weza yebo ngabe ngisehlule ukukhuluma kodwa angikwazi ukuthi ngaphambanisa yini ukukhuluma kumbe amphambanisanga limfake lami kustudio 7 ngoba ngisendelwa umunye umngani wami ukuthi ngizwe izindaba ezuka eZimbabwe mina ngise lami ngiyazithanda sengilalela abanye ababefaka imbono hayi ngiyazithanda
izindaba ze District 7 izovele ngizilalelana nxa lingasangisendeli sengihlupheka man sengize ngizicela komunye umfowethu oseceleni kwami lapha makuthi
bahlale bakamthwakazi nangabe ukhuluma ngokuthi ngekukule ulungisa udaba lekuground lezi buna lamandela lezi nduna ziphaka abuye futhi abathaye ukubulawayo ukhuluma ngekuground ngapha uthumela amabandla futhi azotshaya abantu kutho ukuthi indaba okhuluma ngayo ayisiki indaba ongayo yongezobulala iphaka asimuza exolisa asimuza ekhuza nxa ekhuza ngapha ngalo basumlilo asishiyani indlela amabandla phela unini sidubeka sile 42 years ubeka lalamhlanje ungaze umvotele u-3PC yena lo kala nto za kambe amashona la agcwele kobolupane nkayi kezi mapisa bite bridge Fort Road wanki yibo bodwa uchamisa ngabakhuba yini phakathi umthakazi uzafuna ukuthi izizwe zenezi ezikhonabo zibe ngezingakhuphakathi emabhoda yibo bodwa bathi asihambe lokuthanyela kufuna ukuthi uyefunda sizwa amaphepha abantwana kuthiwa atshoni yibo abatshontsha bapha abantwabethu abantu bethu bafunza isishona kambe bangaphasa yini isishona mina lami uyise wakhona ngingasazi bantu bakamthwakazi axwayanani lalaba sizimele sodwa akuhluphi maningi amazwe asekhululekile azimela wodwa sizisawo khathi thina sincengani khonapha esingalakho konke silakho ekumthwakazi asike sikhangeleni lo mdaba
vele uzami PF ibula mota kaburira abaphathi bakhona kuwokuthiwa ngikuba kondlo akati kamota zingungene zingene ziyawolwezi mwenza kuyabo jazi yaba yabwanjira marala chance yakuyabo disturb mafree twalangisa isikaloko kumapolisa na muntu wali namba kabati moto iri kuwanga wali dina wakati yangu wali dina kulusu wali dina naguli then the camping akosaza kwa mota tiwope iri kulusu wanga mabesis wonse na mapolisa nawe pari mota zinali imingwa zinyama but mlange mota mbo ziku mngaika ziyaku mele kitiru gabe anda kutikabe yabu tandani kwe konza kutonga zami PF kuchita mini nguyo yabu ula matishita kalikabali mpawa kalikabali mkutonga kupe ogozi nikuwa zipende bidwenti mai ichabu kutikupea kabali kuprotect kwa kabati kwa pala konza kutonga ibani ubu ula mafilise mota kalabiki biyo munanga gwa ezi mkuu kutonga mani mkuba wanzi ya mani kwa zari yewe area haula wana kabo patuti kuruwe ma ambulance mwuzi badde na maklinika ya mani maticha afole kabo tu ni marinzi mota yungi ni marinzi peya ege tabasi bigiri man fulimende mwaya ano wato tuasiyamu manzari za mwule wada chuto nangile mwana
Tarumba siyabonga ye imi ngamazo yenu ke lawo lina balaleli bethu elisiphewona Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo Iphephandaba leChronicle lodaba lokuthi iCommission yokulinganisa amathuba abesilisa labesifazane eGender Commission icubungula umprofita uWalter Magaya ukuthi engaba ehlukuluza na amalungelo abesifazane esontweni yakhe Leli phephandaba lithi uMagaya waphunyuka kucala lokudlwengula ngomnyaka ka-2019. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi kulo wesifazana wegudu ohlaselwe yimpisi yamhluthuna ingalo lozwane. Leli phephandaba lithi unkosazana Joyce Marutaya oleminyaka yokuzalwa engamachumi amathathu lasitshiya galombili 38 ube yedwa esengadini yakhe duze lomfula othiwa Nyazwitsi aze ahlaselwe yimpisi ebihamba yodwa. Isikhathi kasisavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Inhlanganiso yeZimbabwe Human Rights NGO Forum ithi kusukela ngozibandlela lonyaka kusiya kunyanga isanda kwedlula kube lezehlakalo zokwephulwa kwamalungelo oluntu ezizinkulungwane phose ezimbili 1901 ezigoqela udlakela oluphathelane lezokhetho. Kodwa abebandla lezanu PF bathi lawa ngamanga aluhlaza joko ngoba lokhu yikudinga nje ukugcona ibandla leZANU PF phambilini kokhetho. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.